Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlanje ku 14 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC limangalele emthethwandaba iKhomishini yezokhetho eZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlwini lokususa abantu okwenziwe yiZEC abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amabili 170,000 kuzigaba zabo besiwa kwezinye.
Yes, kuzenza indaba zokuya amakhotho kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye zisebenzi ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngenxa yokungayi emsebenzini.
Sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana.
Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zabo amanye amazwe kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow ngomgqibelo lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza.
Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe buyibo buncede kakhulu.
Uhulumende welemelika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kulumatha impi yomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change limangalele emthethwandaba iKhomishini yezokhetho eZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlwinye lokuguqula imingcele yezabelo zokuvota okungekho emthethweni okuthiwa kuyenzwe iZEC. Kubikwa kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 170,000 abasuswe kuzigaba zabo basiwa kwezinye. Leli bandla lithi lizenza umhlangano lentatheli zindaba lamuhla lisethula ubufakazi obukhomba ukungaqhubi kuhle umsebenzi okuthiwa kwenziwa yiZEC. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo eThimphachedu yiyo eyenze uphenyo oluveze ukuthi kulezabelo eziqunyiweyo ezinye zahlanganiswa njalo kwatholakala amabizo abantu abedlula amachumi amahlanu bevela ku-adresi inye. Nxa lokhu kuliqiniso akukho emthethweni. Kodwa yona iZEC yethule umbiko izolo isithi uphenyo lolu aluqondanga. iZEC ithi uluhlu lokuvota luhlezi lulolongwa kususwa amabizo abantu ababe bebhubhile labanye ababe besuke kwezinye izigaba okwenza kube nzima ukuthi umuntu athi uluhlu olukhona aluqondanga. Kodwa inhlanganiso yeThimphachedu ithi iZEC kumele yethule ubufakazi bokuthi uphenyo lwayo alusoqiniso kulokukhuluma nje mahlayana. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma ukubana i-by-election leli siyisebenzisa njengohlelo lokuyatesta i-capacity yeZimbabwe Electoral Commission ukuholda ama-elections a-free, fair and credible. Njengoba sesifake ama-experts ethu ukuthi ekhangela i-voters roll, kube indaba etshengisa ukuthi kule problem, kulohlupho kundaba ye-voters roll. So siza-addressa salapho esiyabe sesiqedile khona ukukhangela nokuthi ama-experts esiphe konke esikutholileyo so far mayelana le-voters roll ukuze siyenze konke okungaphansi kwethu okuhlanganisela okulandela. Okokuqala, yes, kuzayenza indaba zokuya amakhotho kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number 2, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela ukuze elizweni leZimbabwe kube lama-reform. Njengoba sahlala sikhuluma ukubana kuma-7 key reforms esiwadimandayo kule ndaba ye-voters roll, kule ndaba yokutransmitha kwama-results, kule ndaba e-transition, lamanye ama-reforms esawakhulumayo. So lokhu okwenzakala ku-by-election kuyasitshengisela ukubana iZEC ifanele iprove beyond reasonable doubt ukuthi ine capacity yoku conduct ama elections are free and fair.
Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 se Harare.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngokungayi emsebenzini. Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association, inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions leyamabhanga eZibhawu sezithe zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zemfundo ezamiswa umsebenzi okunyanga izintathu zingaholi. Izolo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary onguye owamisa umsebenzi amatitshala unkosikazi Evelyn Ndlovu ubekhangelelwe ukukhuluma emsakazweni weSky's Metro kodwa waxolisa ukuthi kaseyi kubuyenelisa ukuzoxoxa kuhlelo oluthiwa asakhane. Imizamo yokukhuluma lo nkosikazi Ndlovu yehlule kodwa senelise ukuxoxa lowake walwela ilungelo lamatitshala umnumzana Decent Collins Bajila ongomunye wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo.
Udaba lokuthi amatitshala semisiwe umsebenzi wenyanga ezintathu lubuhlungu kakhulu ngoba sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana abengenele ukuthi izikolo befundisa abantwana abeneleyo kube lalokho bekuthiwa i-student teacher ratio kade sivele siphezulu kakhulu ngoba amatitsha amalutshwane. Nxa wona lawo amalutshwane sephinde amiswa futhi kutsho ukuthi kuza kuba lezikhexe eziningi kakhulu, njalo akula muntu ongafuna ukuthi agijime ukuyavala lezo zikhexe ezivala ngoba esazi ukuthi umnikazi waleso sikhexe uxotshelwe ukuthi ubesala ukuhola imali engasiziyo. Lokhu kutsho ukuthi abantwana yiba bazahlukumuzeka kakhulu ngoba ngemva kokuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside ngenxa yengculaza ye-COVID-19 kuzaba khona futhi lokuthi bengayenelisi ukufunda ngoba ababalisi babo bemisiwe. Lokhu kuyikubisela abantwana emuva kakhulu, njalo njengabazali sizwa silokudana besilezifiso zokuthi ngabe kakwenzakali ngendlela osokwenzakale ngayo.
Yena uhulumende ubona ngani ethathe inyathelo bani nxa kuyikuthi amatitshala awayi emsebenzini, kuyini kade kumele akwenze?
Umqondo wokuthi ababalisi bemise umsebenzi ngemva kwesenzwa kade sebesenzile sokungabuyeli emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayivenelisi, lo bekungumqondo omubi kakhulu ngoba kuyazakala ukuthi izizathu bani ezenze ukuthi ababalisi bengabuyeli emsebenzini. Izizathu zokuthi imali abayiholayo yincinyane. Okade kufuze kwenziwe ukuthi uhulumende ahlale labo phansi abameli bezisebenzi, abameli bababalisi, kuvunyelwane ukuthi kuzaholiswana njani. Njalo uhulumende sokumele ukuthi aqalise khathesi ukube exoxisana labo ababalisi ngokubaholisa imali mhlawumbe yaphandle kwamazwe. Nxa ebaholisa imali yakuleli, imali yakhona ibekwe ngesilinganiso sokuthi intengo yokuthenga imali yaphandle kwelizwe imi njani ngaleso sikhathi. Ngoba ukuthi abantu bengathi imali esiyiholayo incane bese bexotsha umsebenzi, lokho wana kukho emthethweni, 2 vele akulunganga kufanelanga umsebenzi, 3 kudala ukuthi kuswelakale lokho okuthiwa yi-instability at the workplace. Kube le instability ngokuphela ingekho istability. Into esiyifisayo yikuthi emaklasini nxa kufundwa akufundwe kuqeda item lonke amatitsha ekhona kungabi khona uwethuselwa. Yikho uhulumende bekumele ukuthi ngabe uhlale phansi lenkokheli zababalisi wabaholisa imali asishongo ukuthi abaholise yonke nale abantu bayayifuna kodwa kahlangane labo nganeno bazuze labo imali enelisa ukuthi baphile. Ngobuduba ababalisi abahlangana lalo ngolokuthi bona baphila ngokufundisa kodwa imali abayiholayo ayenelisi ukuthi bebhadalele abantu babizikolo ukuze labantu babo benelise ukuthi babe le-access yeservice yena leyo ephiwa ngabazali babo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowake walwela ilungelo lamatitshala engomunye njalo wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo kwezemfundo. Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zakwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza ngomgqibelo. Linhlanganiso isike yafika emadolobheni ambalwa kwele South Africa abalisa i-Orange Grove, Tefontein, Soweto, Beria lamanye ikhuthaza izizalwane zakwamanye amazwe ukuthi zisuke kulelo lizwe. Ngomgqibelo lihlanganiso ibise Hillbrow leBeria lapho okuhlala khona abavela eZimbabwe abaningi kakhulu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye mina engikubonileyo baba Gande ngibone ividiyo lapha kade bese Hillbrow belomkhokheli wabo kuthiwa Nhlanhla Lux owesoweto ngiyokhokhela iSoweto Dudula. So ke bangene eHillbrow laphana kwazokuba ke lentatheli izindaba ebibuza ukuthi khona kuhamba njani. Watsho ke yena ke uLux ukuthi bona they are reclaiming idolobho labo iHillbrow bayahamba emigwaqweni njalo bona nxa ama buildings wonke izakhiwe zilapha nanxa befuna ukungena ema-toilet akumelanga kube lo muntu obastopayo. Angeke kuthiwe ama-building angawo ama-foreigners bona bekhona ke abanikazi. Njalo uthe yena bona ukubathe bembuza ngokuthi ukuthula uyakumaintaina njani wathi hayi bona ngabantu abale-discipline. So-ke ngabantu ababamba umthetho. Uthe abantu abangaphansi kwakhe babambe umthetho. Yikho engikubonileyo ngikubona sokuphuma kuvideo kodwa bekuvele kwaphuma isimemezelo sakhona.
Sizwa kuthiwa amapholisa akhanya lawo abekhona eduze labantu laba okungakubangela ukuthi kungabi lodlakela. Ubona kuyikho yini?
Okungabe kubangela ukuthi kungabi lodlakela impendulo yakho ngicabanga ukuthi nzima ukuyitsho ngoba amapholisa kuleli lizwe abenelisi ukuthi kuthe bangamisa udlakela nxa abantu belufuna. Ngicabanga ukuthi bona laba be-Operation Dudula abakafiki kusibanga sokuthi benze udlakela. Ungathi nje basese ku-stage lesana esoku-mobilize ukuthi basagoqoza imbiza yabo ukuthi ingakafiki lapho ebila khona. Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu. Kungabe kuyikuthi bona ngokwabo basafuna ukuqala bawine inhliziyo zabantu ukuthi bathole usekelo bengakafiki ku-stage esizaba sibi mange kukhangele.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani udaba lolu luzaphela njani? Kumbe sizabona kwelinye ilanga kulumatha sibili ubudlwangudlwangu obunjengalobo esake sabubona kumnyaka edluleyo?
Ye hayi ukuphela kwakho kuyinto lokhu kuyakhona phana ebubini bakho. Kulokhe nje njengoba nje ngisitsho ukuthi kuyinto elokhe ikhula kancane lokhu ithelelwa amanzi iyathelezelwa ilokhu ikhula. Okuyisimanga yikuthi uthola ama-platform abakhuluma kuwo kuma-radio ngike ngamlalela umkhokheli wabo nikwe 2 hours kulokuzeni kube khuluma ku-Power FM. Ngizibuza ukuthi ezwakala ukuthi ngumuntu ophehla udlame bazabe bemazi belaye amapholisa lokho bemekele khuluma labantu. Abanye baze bathi bona hayi khulumani bisani isikhwama silifakele imali ngokumsebenzi eliwenzayo umuhle. So ke into le lapha yakhona iya lapho kubi khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kodwa kulabantu abafika phose 100, 82 ababanjwe igciwane le-coronavirus. inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba iCoronavirus selehle lafika kunkulungwane phose ezimbili 1940 kuthi abahlabe esibili bafika phose inkulungwane ezimbili 1731 kuthi abahlatshwe esithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America as a Washington DC.
Uba manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronic ludaba lokuthi inkampani kaloliwe ithwale izithandani zisuka kobulawayo ngesitimela samalahla zayafika eFig Tree izolo ngenhloso yokunanza usuku lwezithandani olweValentine's Day olunanzwa lamuhla emhlabeni jikelele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho leKwekwe alila ngitsho imota eyodwa ecitsha umlilo. Leli dolobho libikwa lithembe imota yenkampani emba iFerrochrome eZimasco. Okwamanje esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotha akwele mali amabili abikwa edutshulwe abhubha ngabacathengelwa ukuthi ngamalwa icatsha ohlobo lwesimuslim ayezidlulisa amalawulo. Iqembu lenguqu yeMelika eleLos Angeles Rams lingqikelane lele Cincinnati Bengals emdlalweni omkhulu weSuper Bowl olandelwa zinkulungwane lenkulungwane zabantu lapho okuhlabele khona abaculi abambalwa bomculo wehip hop ababalisa uDr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg loMary J. Blige. Okwamanje sengilethiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hey, livuka njani kuStudio 7? Livuka njani mthokazi omuhle? Ngelami igama nguAdolf Shaba. Hey, mina ngithanda ukukhala ngalo hulumeni wakithi, lo hulumeni wamasela, lo hulumeni wezano lo. Kambe izikolo ziyavulwa, abantwana bayafundi after isikhathi eside sichithiwe ngenxa yeCOVID-19. Manje akula matitsha esikolweni, njalo angeke sisole amatitsha. Amatitsha ayadeserva iholo elingcono. Sokulihlazo leyo ukuthi amatitsha aya umuntu uyafundisa abe ngutitsha esebenze kugovernment okwesikhathi eside kweminyaka eminingi. Uthola ukuthi amatitsha akanazindlu, ayarent, aphila nzima. Lokhu lihlazo elikhulu. Ngiyazibuza kuye wonke umuntu mayibuke ilizwe linjalo, ikakhulu laba basekhaya bazilokhu besathanda izano bethi idiphe idiphe. Angazi ukuthi basafisani, bafiselani ikusasa labantwana, ikusasa leZimbabwe. Amangilethemba lokuthi umuntu opheleleyo lezikwanileyo, abantu abahlulwa ukubusa ilizwe ibona into abayaziyo ukutshontsha kuphela, belutha yonke into behambisa emazweni ukuthi bona banothe. Babulalela abantu khona lokuthi bona nje bebetshontsha. Akothi isikhathi sabo siphelile manje, isikhathi sabo siphelile, zibaliwe izuku zabo njengezikanebukadineza.
Studio 7, ngiyabulisa emagombeni amane lapho kulesizwe sikamthakazi khona. Ngokulesizwe esiyazi into esiyifunayo, sizwe esikhokelelwa umqondisi. Ngibe sentingisela amagama kumafa abe phathe e-triple C le. Ethi baba mafa akukhulume naye uChamisa, kukhulume naye mpeleke laye lapha ezavotelwa abantu basesindebeleni eke bahloniphe. Eke lokuthatha abantu abazabuya esindebeleni lapha kuthiwa ngumkhansela, kuthiwa nguminista, ebeleke etshela abantwana ethi mpimbira mpimbira. Akubuye umuntu oyazi isintu. UChamisa laye engabe lengqondo eyabona laba ababusayo abomgabe lalaba ababusayo laba abangakhulunywa ngamabizo ontaba kayidiliki omnangagwa bakhona lapo. Chamisa ukuzinuka amakhwapha, uzinuka amakhwapha ongathathi ilizwe ulisempumalanga. Ma ungabe uvotele isizwe obekwazi ukuthi uvotele isizwe seZimbabwe, hhayi loko uthi uzothatha umuntu ozothi mpimbira mpimbira esindebeleni lapha, sikufuni lokho. Akuzami Ame njulu msisi ndo za awo manje msise machi. Ya abantu bako labo. Wena labo wati mpimbira labo. Ai kasuafuni. Busilizwe. Maunga votelwa ubusilizwe. Uwe indota. Indota. Oba watu liloya. Oba liloya ilifundile. Onga zwafana na labo wati takaitora ni ropa. Waitora ni ropa za kuluma kuhu.
Ah, salgonam basaka sabashi. Basaka sabatande gayo. Ah, wumtalu ntunga mili na kuhu. Krizi njani kona hapo katala wetu hayi tina siyaphila yebo engathanda ukukhuluma okuningi kodwa nje bengithanda ukuthi nami ngiphawule okuncane ukuthi kulalaba abantu abathi yeye uShamisa yeye uShamisa dale busi Bulawayo so wehlile ukukuyivusa hayi bakithi umuntu lwani ubezayivusa njani eBulawayo imali kufanele ayiphiwe igovernment kodwa igovernment yangona ilwa layo so imali yokuthi avuse iBulawayo ubezayithatha ngaphi video government oyofana nemigima isilwa layo yabonanzelela maye ngazivusa yena kube nguye imali esilawulwa ezandleni zakhe at least ngayivusa simvoteleni isikolo omunye lo munye ukhetha lapho othanda khona kodwa mina ngokwami zongivotela
salibonani salibonani ku studio 7 hayi umaphosa okhulumayo esigabeni sakwaMndolwane kwaMakhulela hayi siyabonga bakithi siyabonga khula kwasaza siphathe izindaba benezicelo manje kulabantu abathanda ukukomplaina lapha bethi ama voice note abo akaphumele emoyeni hayi ngicela nilale ngenqaba kithi ngoba azaphuma abantu baningi lokwana sonke singatshuna mpela siyikomplainele ukuthi hayi kungaphuma ma asiyasizwakalini hayi baningi abantu azaphuma sifikezele abasazi bethu basebenza kahle kakhulu hayi siyabonga bakithi sizwa abantu baloku bekhala bakithi ngokungavoti bakithi angazi nami benezicelo ukuthi abantu bakithi beke bethu uma bekhuluma ubekele ukuthi beke bethu umqondisi uzaphu uccc obanda bobani ingabala izane ngoba izane vela ukukhuluma ngayo ngoba vele yisincindezeleyo abantu kufuze bakithi sike sizame ukuthi sihlanganeni sivoteleni i-opposition party ekanje eyayivele yaziwo iccc sikhipheni izalo sikubona sesiyikhiphile ngoba lathi sinje umqondisi asho ukuthi siyabazonda kubasiza ukuthi bathini bonke labo zaphu siyabazwa ngabantu bakithi abantu bakithi kakhulu aba kodwa uma ungakhangela manje amameya kobulawayo uzokuthi sifayela mhlobo ihlalisa wonke umuntu bathi babala amameya bangathola kwizibongo zonke eza komthwakazi zonke la magama khona uzompela ngesigama esiwakomthwakazi kodwa uthola ukuthi abantu bafuna bona ukubamba okwabo umthwakazi angeze ephumelele bakithi engaqalanga la umthwakazi ibaqale manje bafanele ukuthi la maye bathi bana bavoti balahla abantu bathule ukuthi begqugquzele phela abantu beyivotela kumbe iccc abakwezi bekubonake lapho sebevotela ukhethe lokuzeni lokuba umongameli so siyacela bakithi gqugquzelani ukuthi sike sizame sikhipheni iphoyizeni eyizane siyacela bakithi ukuthi abantu beyekele vele bethi umqondisi usilethele ukukhanya siyabona lathi usilethele ukukhanya kodwa ukukhanya kakahlala abanye abantu labo oshamisa sinathini sala sikhuluma ukuthi lingabhendi abantu ngebrush eyi-1 uma izane yasiphatha umuntu ephethe eyishona uchamisa eyishona sowuthi uchamisa inhliziyo yakhe ifale kade yabomgabe labo lokuzeni ukuthi abantu basempumalanga abantu basempumalanga hayi bakithi asike sikhiphe ingqozi abantu basempumalanga sesibuhlaniseni sesiziyi-1 siyakhena izimbabwe yethu enhle ilizwe elihle siyabonga bakithi amen
salibonani lonke kustudio 7 into esiyicelala besicela into eyi-1 kawulelo adala ukuthi ekeme ukuphawula akakeme like limbeka eceleni ngale like limbeka eceleni njalo futhi okunye imithetho izama ukuhlonipha abantu bangaphi bakwamthakazi besindebeleni besintwini zama ukubahlonipha kakhulu bangabantu bayaphila nabo baphepha umuntu engathi ngoba yena bemnikeza i-change ngalena emashoneni esecabani lawo lathi zonke siyayithola i-change leya siyitholi nale change abamnikezayo so akazama ukubenjani esihloniphe singabantu siyaphila ya and abantu futhi okunye kwesiyomeli bakwenza abazama ukuthi bevotele ini MRP yomqondisi bebesuke ebantwini laba abahlukumeza abantu bempumalanga labo abantu abangelangqondo abangacabangeli abanye abantu nasifuna ukuphuma vele kibo kasibafuni labantu bempumalanga ngoba basicabange abasenzi babo
sorry ukuphinda ukusola uGawule nokusola uJonathan Moyo obhedi impofu vele ndi-understand bazeleni bedlimali ababulalanga muntu bakhuluma kuphela ayelingasola ababulala abantu ye ngisola abantu abakhuluma kuphela uJonathan ngoba kadlimali uwrong uGawule ngoba uyakhuluma akabulalanga muntu uwrong obhedi impofu laye ngoba uyakhuluma uyasetshenzisa simple as that so bazeleni bedlimali mina abantu bakithi abadlimali kudanya ba ngihambisana labo she ngoba ukuthi kuze kusweleke lo one ukuthi uthole imali hayi akusoqiniso lokho yebo akula nto abangayenza vele bekhompa akula but baba ukuthi bedle imali kuright
sanibonana emsakazweni siyabonga kakhulu umsebenzi elisiphathele wona lonke nje lisebenza lapha ku Studio 7 akuqhubeke nje kunjalo siyabonga kakhulu ukuthi ngelinye ilanga maybe singakhuluma sokuzwakele amazwe last ele siwakhuluma njalo namhlanje namlenzami ukuthi process efanele endabeni MRP. MRP ngicabanga ukuthi ilomthelela omkhulu kakhulu ngabe mathele ngoba ngizwa kuthiwa ingane ezininga zange zikhambe ziyo register vote. Kahle kahle abaningi bahle bangena ku MRP ngoba bebakhankasele kakhulu benethemba lokuthi mhlawumbe bakhulula. Kade bebona indawo yemathele ndikhindezela konke lokho kuyiqiniso nanoma ngubani yakubona lokho. Ayikho into ekhona, akulamfundo, akula emgwaqo, infrastructure ungayikho akunamanzi nje. Hayi lelo yiqiniso. Kodwa into engisuka ngathi asiboni ngasolinye naye MRP kumqondisi ukuthi bona bafuna ukukhulumela ukuthatha uhlangothi ukuthi sifuna ukuthi sidonselane singabantu bakamthwakazi kuphela sikhethana ngezizwe nangohlaka. Ikanti sasolana lo mbuso wasihluphekisayo namanje owuphethwe ngoRobert Mugabe nalo kuxhasa abantu ngohlaka njengamanje amaNdebele lamashona abazwani labelungu abazwani ngayo le ndaba. So besifuna ukuthi sithole umuntu ongasibambanela sonke sikhulumisane umlodo sibe into eyodwa. So kahle kahle iMRP yiye benomthelela ukuthi ingane eziningi ngapha emathekwini azozange ukuthi ziyirejista ngoba bona bazithethe eqeda lapho abasakwazi ukuyabona kukhetho. Angazi nokuthi bona bayiphathi enjani ukuthi bayini kahle kahle. Mina ngibonani bazokuphazamisa iphathi le yesisi ngoba bahleli sonke isikhathi abakhuluma khona bathi ye iZANU PF le MDC. Angazi xa bayibona kusanini leyo MDC. Bay opposition egxeka any opposition. Sengicabanga ukuthi labo bafani bayiZANU vele kahle kahle. Abavele iMRP ayiboni ngemsebenzi wawuthi ngowani. Izophazamisa njengabo labo uMonzora labo Thokozane Khuphi. Okunye nje kokugcina ngizama ukuthi ngibongele ubhuti obekhuluma ngendaba zamateacher ukuthi awekho isikolo asisekho kwelakithi. Lizwe lakithi sikhula thina beliphethe yonke into. Ezemfundo bezikhona, ukudla bekukhona, wonke umuntu uhamba ama-Afrika wonke ade sebenza la eZimbabwe ngoba konke bekukhona. Njengamanje amaZimbabwe uyagcwela i-Afrika yonke ahlupheka beshila izwe labo elinonilela yonke lento. So imfundo yakhona lapho ezilonga usaphethe le ihulumeni ekhona iyogcina ingekho sidalwa ngento ethiwa imfundo. Utisha ngeke ibisaba khona la ngoba kukho utisha ongasebenza ngakho. Utisha uqakatheke kakhulu nasikhulufunda sasaba abafana besikolo. Njengamanje utisha uyini ngoba imali eholiswa yile ihulumeni ekhona ayikho sidalwa. Asazi ukuthi lizwe leli liyoze lilamuleke nini ngoba amaZimbabwe akhona umele ancedisane ayalwisana wodwa ngama-opposition bebafuna ukuholelwa imali yizani noma ufuna ukwenzani bedekisa abantu. Kodwa mina ngithi abantu babengabambana sibe munye sonke sihambe siyovota sivotele i-CCC le yabo nesengishamise ebi-MDC utshintsho luzoba khona nanoma ngubani. Bazosho ngelinye ilanga abantu ukuthi ilizwe lelivele beli-best in Africa baze liphethwe kuhle selitshintshwe kulezi zandla ezimbi ezikhona.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uhulumende welemelika uthi ele Russia lilakho ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kubhubha inkulungwane lenkulungwane zabantu. Ngalokho uhulumende welemelika uthi izizalwane zelemelika ezikwele Ukraine kumele zisuke ngokutshetsha. UBiden izolo uxoxisane lomongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngodaba lolu. Sixoxele olandela izombusazo wakwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwenzakala esikubonayo lapha kubona kude la kumaphephandaba mbona ngathi impi sengavuka noma yinini lapha. Ngakho ke ilizwe kakazi laseMelika mbona ngathi lenza kahle nxa lithi abantu abaphume khona ngale nxa kwethu bakhona ngale ngoba akwazi okungenzeka laphayana.
Khona ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lolo lona lolo lwe-Ukraine le-Russia ubona njani? Ubona ngani uyenza kahle na kumbe uyehluleka ukuthi ngangomunye ofana lo Trump ngakungela daba lona lona?
Nxa uzokusiza lolu daba ke lezenzo zika mongameli uBiden ngibona ngathi kakulunganga ukuthi sithi mhlawumbe uyehlulekile kumbe sithi mhlawumbe wenza kahle. Iqiniso ukuthi kanti yona vele imelika iyabidingani ezintweni zamanye amazwe. Ngakho ke ngibona ngathi uwehluleka wehlulekile impela. kodwa ngiphinde futhi ngithi akehlulekanga ngoba vele iMelika akufanelanga ingenele indaba zamanye amazwe.
Umnumzana Jerry Twala Jackson ngolandela ezombusazwe weMelika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uChris Gandhi.